Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 Ncwabakazi 2023 ku Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Ikula eliza kuya ihlola ukhetho kweleZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni seChuru njalo ababotshiweyo basenkambeni ye-Glenview le-Putiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fosai Maere ubekhonona enkundleni ye-Twitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikhankaso efanayo eyezanu-PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyanda ukuchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in Chuuru constituency.
Ye abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye base Glenview police station, abanye base Budiriro police station.
Ye bayamiswa nini phambi komthethwanda?
I can't say. We are still conducting investigations. Icho kade ukuthi bona abe-CPC bafake i-notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba ne-rally e-Chuuru constituency. But bona abazange baye e-Chuuru constituency. They then had a car rally instead of a rally. Lapho kade kufanele ukuthi abantu babuthane khona bona the car rally base basuka e-Glenview. Glen Road, Machipisa Road, bafika ko-OK Machipisa, bayenza lilane sithi na block traffic, baqalisa ukuhlabela bethanda ama-slogan. Yethi kade kungafanelanga ukuthi baye khona bona they were supposed to go e-Chuuru constituency.
Lo ngu-Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapolisa ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC obulawayo uMnumzana Swithani Chirodza uchasisa ngebhakane le-billboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukakusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla leli lisithi alikhankasi ngokukhululekileyo.
Ama-billboard ebesela malanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi ukuthi duzane le trade fair ye umgwaqo lo wematoposi ule billboard ukuthi izakhamizi nxa zingena edolobheni ye bezikhanane lesithombe sika mnumzane uadvocate Nelson Chamisa njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville ezindaweni zabo Kingsdale endaweni zabo Orange Grove labo be dlula duzane lalapho kule billboard kaMnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo Airport Road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Ye into enzakele umbona kungabe kwenzakele madabu kakusa isikhathini zabo 12 midnight ufika ubo 3 AM njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha goqelwe ama sellotape ade besebenzisa nje amathochi ukuthi kubhebhe kulumathe. Lokhu sokulamalanga ama billboard la sesilamalanga sokulamalanga ama billboard efakiwe kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha ngoba siyazi thina ngesikhathi esidlulileyo ukuthi ungafika ukhetho ona amabutho asebenza nsitha avamile ukuncedisa iZANU PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporter sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ukuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi kodwa kusuka kube lelinyilizwi elivela kubaholi beZANU PF eliyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sichibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Swithan Chirota isikhulumele sebandla lesisisi kobulawayo bekhuluma icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umkhokeli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobuto bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthanweni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMashonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imsebenzi yabakubutho ele Defense Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqhakathekisa ilanga lanamhlanje sithi kumele amasotsha aphile impilo engcono.
Ndawa tinoda kuti masoja edu mauto edu ave mauto enyika kwete ebata varemekezwe vachishandira nyika kwete kushandira bato.
Sifuna ukuba amasotsha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqhakathekisa amasotsha, amapholisa lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngevikezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwalisa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni neNational Sports Stadium eHarare lapho abehlangane lozulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga leNational Defense Forces Day, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uyabanakekela abebutho. Emhlanganweni namhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Libhati Mugwagwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Ah vele meeting sometimes yenza free manyama awards ba manyama awards asenze free hiyo problem because manyama awards kuyangena abafana babona abafana bezani people abafika benza umsindo kuma manyama awards afuna singene wire wire tinawafana vetribusi vayangena waya every ward. Even amakambeni rali havafuna singene kumakambeni rali. But kume manyawazi siyangena. Problem kune mawazi azingama problems. Especially ward 5 ine problem.
Omunye njalo umsekeli we-CCC unkosikazi Thendai Chijikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba lenguquko yenkokheli engxenye kungaba lentuthuko koseke.
Abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali. Inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi. Uhambe emarenini uhambe othengisa akuphumi lutho. Abantu baningi bayalamba seZimbabwe sifuna ushamisa ukuthi angene.
Iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance UZA lalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama-roadshows kubulawayo. Ibandla le-ZANU-PF namhlanje belingenamhlangano ngoba abasekeli babo bebethe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele-Defence Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa. Lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi abamabandla ezombusazwe akhankaselwa ukuthola usekelo wokhetho benze njalo ngokuthula. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela manyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukujenzisa labo abathuthuzela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe.
Wona thina bakatwa utane museve athina
bakatwa
utane museve tofambana Jesu tofambana
Jesu
tofambana.
Ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu.
Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqukele uDr. Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezipra. Yena othi ilanga elinanzwa namuhla ele-Defence Forces liqakatheke kakhulu.
Bakhona siningi abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo. Asithina basobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitha amaningi angazange azuze imfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza kwe-Gugurawundi sobulawa abantu, bangena esatasheni, bangena eMtshwane, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa kuyinto engabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kucwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abezitra bangapi labo baphiwe izimota nokunye lokhu bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kolizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezikengamaxhoki ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nganzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi anezinto azenzayo achaya izindawo zezinamafutha abachaya lapho kulezilabaplezi benza njani amaqewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhawe. Phezu kwalokho izitra lombono wokuthi ababeyingamazisa izisebenzi kuthathe izimali zabo ezedibinzisi bazifake bakhe ama-business abo babekwenzile leyo bathathwa nguhulumende bathiquluza ii-properties zasithithina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazide kwadada akukabuyisele lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana akufanani amazitha imfanelo zabo kawazizana amazitha anwayo abanye bayizigoga abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-army zasiuchula amazitho amanye anezidla ezinkulu manje kanyena abazuzayo ukuthi kwakhanye ukuthi ukuqhawe kwabo kuyananzelelwa la but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitho ayefundise umsebenzi. Nabanye abantu abangena kohulumeni abanye bayachaze ngokuthi bathi bathenga izabo. Ngiyakwazi abami abangena sebeyizami kodwa bahanjiswa kusevotinyeni eyidonini labo zindawo behanjiswe izapho kuya kutheni but bathi bayananzelela babona ukuthi izaple nolimi lwabantu abazayizini ngoba iyabophisa isedu ngangali ukuchathisa iqanda uzakhuluma ukuthi bakho bayizapho. So khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe bayathena bacine bechathwa ukuthi babe ngamazapho lamazitha.
Lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Iqula eliza kuyahlola ukhetho lweZimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi le-Africa, i-Southern African Development Community Electoral Observation Mission, lizafika elizweni ngolwesihlanu. Sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika umqondisi Dube.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwele-Zambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lwe-SADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security wethule umbiko lamuhla isithi iqula lokuyananza ukhetho kweleZimbabwe ele-SADC Electoral Observation Mission akhokhelwa ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevas Mumba. Iqula le-SADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso ze-SADC kumalunga onke. Amalunga awe-SADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho, ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazo bafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli qembu kumele liqalise mhla ka 17 August, ama elections akhona mhla ka 23, kubanika amalanga amahlanu kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele baobserve ama elections ngezindlela balanda ukuya observer ivoting process not ielection process. Bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso yobona ukuqhutshwa kokhetho e-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni owe-SADC Summit ozakwenzelwa edolobheni le-Luanda kwele-Angola ngolwesine, lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama-elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangkhona ibuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo ose-Angola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye-Organ on Politics, Defense and Security, okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia ake akhuza phezu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, umnumzana Gideon Musonda okweleZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumende weZimbabwe phezu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula le-SADC linanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengise luhlobo lwabantu abakhokhela iqula le-Observer Mission.
Kodwa okhokhela intsha yezanu PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula le-SADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Endi lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba lokuthi bezibonele ku ground, they will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are, lokuthi abantu wethu njengoba umongameli sechilo u president lama structures wonke awe ZANU PF ayawutsho ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okugoqela esigodlweni eHarare lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU PF. Emasingo kuyona le iviki abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo le-ZANU PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala ezwekazi le-Afrika, unkosikazi Molly Pay, ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zodlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende weZANU-PF umnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bagcine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele eBotswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasuze bevote kukhetho lolu. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKwekwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyakwazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemsebenzi, i-standard of living ingezelele, lathi izinto zike zibe easy. Not ukuthi siyastruggla living, konke ukudla, accommodation, everything. Mostly okusaffecta is the economy.
UCarol Moyo okubandla le Movement for Democratic Change laye uthi uzavota lonyaka.
My advice to ama youth ukuthi nxa sivota sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala lapho ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies. Sivotela ama MPs ahlala kuma constituencies, ama councillors ahlala kuma wards. Abantu esibazi sikwazi ukuthi nginanxa sesilenhlupho sibadinga ngapi, sibathola ngapi.
UPasho Rafael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lonyaka.
Well, politics azila ukuthi uyisizindi kumbenjani, kuya ngomuntu ofunwa ngabantu. Ngoba ngabe kuya ngokuthi basizindi njani, ngabe izani yakwanisa ukuphatha kuhlilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko ukukhanyelwa ngabantu, izani yehlulekile kayifunakali. Ngakho ke abantu bafuna ibandla elitsha elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Kodwa uNyari Pechani uthi abantu abaningi bazavotela iZANU-PF.
Ma bevota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kansela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba kulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote ngukalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho lwaseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota, we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi obawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngicithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba ukhetho lokhu akuncedi lakancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcweti yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abantu abafuna ukuyavota, it's only that aba register ngaphathi yiwe ecineni ababebeloge bekhala wese ukuthi izinto azitshintshi. Kuzatshintsha ubani wena ungatshintshanga. Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lwana luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla liphi, kumele bakhangele i-potential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, xa sengifake laphana izangisiza ngani ku-everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami. Ngoba singaphonga ukuvota sivotela ama-political parties akusisindawo lokuyani.
Kulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame amandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi ke lilakho ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, lingene njalo la Instagram lezinye indawo. Ake sizwe ke abantu bebengelela abanye.
Kama ngumbuso Sibanda ivela elufana okwamanje, but ngisebenzela lapha eButswana eHaburoni. abaphoweta baseSouth Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe edinga usizi usesekele sibanda lomkakho uPiyane Mpofu nabazukulu bonke nje ngiyajabula njalo kukwamukela emsakazweni weStudio 7 ndingenelele nomamami khonale edinga laye ndingenelele labangane bonke nje nabazabami u-Arnold Lubomnobizita bonke labomalumekazi ngafana ekhethwa lafanele ukufane lafana ngizokunyelela abazukulu bami abangakho uPatrick Mpofu laboprofesa Mpofu Norid Mpofu labo bonke nje okuthiki ya ngibona nganayi nabaphowethu abasemjembesi le kwesibanda le hayi ngibona ngani sebephele
igama ngukwafulati Ndlovu wawuhlala seflam entolongo la awamanje ngiseSouth Africa linjani balandeli linjani balandeli baphila balandeli lapo abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami zobe nkolo esekelweni lokuvota lapo yezwanana abalandeli libuye lothi usukulweni lokuvota la abangane bami linjani lapho khayelihle uPrishad umfoka Ndlovu njani sintiyaduka ukuthi somunjani lapho umama wami uSifelane Sibanda uright lapo labomalume bami ba-right lapo isandla sami uPhumuzile Moyo uright sindoze oright hayi siyabonga abalandeli
nibizo ngu-Benefit Sibanda ngisukela uPane emsewele ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasekuthanda kwethu bengikhulekela ukuthi nje abalaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni bengithanda ukuba sekhaya ngingelela kakhulu enkayi khonale sibabingele kakhulu esilobela sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngalesi dlule sibabingele kakhulu enyamendlovu ngobuningi ngezihlobo ngiyabonga kakhulu
laba-ke ngabalaleli be-Studio 7 le yi-Studio 7 esihaza iZimbabwe lesizwe siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. ULivetalk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo olethe connection sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokuthi ngamakansela amalunga edala lephalamende lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka-23 ngabakazi. Singakehlukani zihlobo sike sibone indaba ebezikhokhela namhlanje. Amapholisa eHarare athi asebophe abantu abangamathumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni owekharali. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uzaguqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sigxhuma phela ku-email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sigxhuma endaweni esiningi ezijiyeneyo. Lapha-ke sikhuluma-ke kufacebook VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne-Instagram phela lingakhohlwa sile-Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho-ke libone esikuwethulela uZulu. Kuningi kakhulu esifisa ukuthi silethulele njenge-Studio 7 ngikhulumane lathi lakuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sitshala ukuthi siliphakulele okumnandi okunye okumangalisayo umthembo sithebayo lowo. Siyabonga zulukandaba.